So we see card descend of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
iAmerika ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral votes. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele aguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made the appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number one.
You got an official sanction from parliament.
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. I'm sorry, I can't.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg, udaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele aguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana leThe Herald kanye lemisakazo yeZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yiMelika.
Ama-observers previous election eka-2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama-birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiyarejista koBulawayo. Yikho ke sibona ngani yisiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza okuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelani le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwe ngumnankagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution. Ikho ke basebenzisa izinto ezathiwe ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikamnankagwa ngobuye saba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingiswela utona kanti kuyini okubangela ukubana ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene ikati. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale i-second republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente siwabona ama-bills amaningi aphaa phambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kuyiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayedale abe khona. I know the fact that there was a time when ZBC news crew was turned down event AMDC Alliance. They have we cover, but coach or don't know what to pay for them, but chan.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story beyela iside the story yabo ngoba bona basebevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna into yakho iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko umuntu ongadalela even i-litigation esitabu like that.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni seZansi eMandebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxase basungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana le ngxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimile ifoda last year kodwa imarket yengayinyanjele yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi umumba ulamanzi ivinejensi 34-32 cents per kilogram but singagombeya-ke ifoda $4.60 imarket yesitshayele laphansi ngingakuncedisa yini.
Omunye njalo umlimi eGwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture enokhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukuwabhadala.
Sibone besitsheli ubani izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours but to our surprise we are not paid to date since June.
Unkosikazi Rumbitsa Yeribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga leWomen's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those money abazange basitele into ezimbi but when we were paying back hey, interest yakhona yayingasahambelani so what is here we would see in my lens or that thing I think thing I start in the land.
Unkosikazi Thembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembiko likolenban emthandazo women in mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu abuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole isekhurithi.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Thembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to say through ama-products engiwabona laphana mahle kakhulu and selikhulume nge-market omama bavele eBridgeport. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi nilinke le National Handicraft Center eMinistry eHarare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhela indawo eziqondilezo ukuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa uMnumzana Julius Malema lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yeah, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand
are you here?
I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't comment on
that.
The
president won't attend because we have appointment with him.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa esiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the...
Ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi, isigcwele imifanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Incitshi kwezomthetho unkosikazi Thabiseni Dukazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema ebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhatshi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo leso sabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqashe izalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqashi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqasha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqashi babikwa bethanda ukuqasha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene iqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane belecala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabasakazi esifuna ukuthi sibabize besakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana yikuthi labo abafakazi ngamapholisa. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisa sibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So ngesizathu sona lesi inkundla isivumele ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi besakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini? Akukho okuguqukileyo?
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho liqhubeka la icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyistage esasibiza ababo abafakazi kathesi sokungaba laba betheswa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele Russia lona iyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi indlulo sithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso ye-South Africa First, yona exotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema yena akasixotshanga, azange athi amazwe obheni ahambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi, so kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizama ukuwasibiza ama-South Africans. But akuse bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza iqiniseni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends, so bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqasha, hhayi ukuthi abafuni ukubaqasha just because of bona bengavele behambe e-ofini Israel ukuthi bajike emsebenzi, bazojika beftshela ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula, alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho, siyakubona kugcwele ku-social media la kumakhuphile amaningi, siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele, si-stress, sihlale evalweni, asimqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangani. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani lathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sihleli kuphela thina, sisela njama whatever wakudube kuzenzakala yini eqinisweni.
Sibona khonoku kwenzakala ngesikhathi kula khona kuma special Zimbabwe's permits, ongani ke lokho kuhlupha futhi. So kini kutshoni konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima e-South Africa as long kungela ukukhulumisana, ngoba asikezwa ngani kuyakhulumiswana, kuyakhulumiswana. But cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama-permit ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngawo ama-special permit lawo. But manje ma sengasekho, asefaka wonke umuntu enkingeni. Nawo oyabuzithule phepha ele-South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani ma sekunjalo. So ma sekungasela ama-permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo banama-permit zona lawo. Ngakho-ke nxa sekubuya njalo labo Malema, kuyahlupha lokho, akulikhahlamezi kakhulu?
Iyasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo, yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akasihlukumeza kakhulu, sokuhlukumeza kakhulu. Malema bengumuntu athethe imthembi, kodwa ma eseyenza so hayi, which means asitela backup so mele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Nah, manje akula umuntu okhuluma ngubuyela ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyabhadapa but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyukuthi asisela enye iplani asisela enye indlela esizophela kuyo nxa usebenzisa ingenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakela ukuthi ngingenela which means besixoxa emsebenzini sizaqhubeka sihlele e-South Africa ngoba akwenzi sihlele eZimbabwe lakhunzima njengamanje akula msebenzi e akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono sihambelana amanga
bangalixotha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani kona
sonqinga babudukedala thina sinadala sincinga athina njengabantu bekabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzima nzima wathi azokunzima ma yitho esizohamba khona hayi nothi manje usase-eli bamthe asunqamelani amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezima to eli
ye phosele okugcina mahlako
hayi mina ngikuthoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyazi abafowethu kena abayenza kota abakhulanayo kodwa uNkulunkulu nguyazi asazi kwazokuthina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabange asunqamelani amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya sizasitaa amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza kutina amazimbabweni yiwo bodwa yithi sodwa asunqamelani amanga hayi sizabona ngapho ukuthi bazayenzani.
Lo mnumzana Nhlanhla Msuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Kips Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu lobesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobele eSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya ama-runs alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye ama-runs angamashumi ayithoba munomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo nelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu kunqoba elikwenze eleGini nge-2-1 emdlalweni walo wokucina owesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belinyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni weGini abanjengabokhudamahatshi labozemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhanyela ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni le esemuva besingenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalane yesibaya sikagroup B ile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kwesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba elumayelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo umdlalo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni we-hockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walowesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walowokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 le-South Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye le-South Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile.